soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani zubandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance eMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wako Simon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensukukwe emangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe emangwe sithanda ukuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazwe akhathazwa yimbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sethinanzelela sathola ukuthi sine problem kwanda South, sine problem eMatobo South, sine problem ebulili maWest, izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakobulawayo ngabasakhulayo bebandla lezanu PF kusolwa libandla leMDC Alliance.
Sesibona umkhuba lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensuzukwe emangwe kulesi sigaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi uMuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kaMoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kungxazonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto emadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balaleli abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMathebeleland South sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko ukwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe emangwe sithanda ukuba sithi mayuyu langalezwe inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ubeyindoda ebidumile, ibeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshwana abangamaziyo. Lathi lapha eMathebeleland South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje ukuba seze wedlula emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023. Uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo kithi lapha eMathebeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho kubambekayo esingakuthi ukuba uthiye senzele lokhu nalokhu njengabantwana beMathebeleland South kumbe njengabantwana besanzuku emangwe. Kodwa sengitsho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza i-violence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlangudlangu. Ibindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka uSimon Khaya Moyo phakathi kuyikuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli abalandeli bebandla lakho ukuthi lenze udlwangudlwango njengalokhu kwenziwa ngabanye. So ngakuloku sizamkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokhu kungabe kwenzeka ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba abantu bebathebelelende libandla lakhe leli lezanupiyefu naye ngaleso sikhathi ibandla leli bengakabambani nezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi segugurawundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo waba ngumuntu ongani kasani lokudlwangudlwango.
Nxa kulesi sehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Mathebeleland South unjani, kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu, iofisi kaChalimana wethu eMathebeleland South izathumela incwadi yokukhalela ibandla leZANU-PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi eMathebeleland South ngiyezake ngithi bahlulukile, kodwa hayi njengoba ngichili ukuba ibiyindoda edumileyo, ibiyindoda eyazakalayo, yinto nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi ah usizivile ukuthi umoyo ukhaya usedluso. Hhayi, indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu. Abanye balokwethuka, abanye njalo neqiniso ade sisebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lo msebenzi lo mngcwabo, lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayesimela bayesazisela ukuthini abanye abemboni nabe bandla laselezanu-PF sitshengisa ubuntu ukuba hhayi silahlekele sonke njengesizwe.
Lo ngumnumzana Ntando Dlela, isikhulumeli sekubandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esefilabhusi. Amabandla ezombusazwe akhathazwa impilo ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama-constituency kulumango. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, uMnumzana Solani nje Mnyama Moyo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi siqalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration, only baregister abambe bayibhalisa ukuvota. Sesinanzelela sathola sile problem ngeGwanda South, sile problem eMatobo, iMatobo South sile problem ngeBulilima West, izindawo esizikhangelele ukuthi khona singagcina sizilozile. So sibhizi singena ebantwini sikhuluma labantu ukuthi baregister ukuvota, sikhuluma labantu ukuthi silabafowethu abasediaspora. Ngananzelela abafowethu abaningi ma-South ukuvota bakuthatha njengento abayibona ngelancedo, ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma azasitshela ukuthi noma singavota izami yasiriga. So thina sithi khona bonke abasediaspora sinanzelela ukuthi December kathesi abaningi bazabuya bezebona izihlobo zabo. Sibacela ngokuthi please, siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye liregister ukuvota, ukwenzela ukuthi khona inani lethu libe right ngazi siyasesikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota. Sikhala ebantwini, silokucela kakhulu ukuthi asizilungiseleni ilizwe lethu. Esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo abantu bakithi, abala zithupha. Njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo, silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana bezimbago bethi sebebuya emakhaya bangatholi izithupha. Silabantu okwafekta indaba yeground yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo plants, sinanzelela endaweni zabo kezi kubo Bhalako, yonke indawo leyana abantu kabala zithupha. Isikhalo esinaso esikhuluma labo sebhuku, sikhuluma lezi nduna ukuthi ncedana abantu libabhale izincwadi bakhona ukuthola izithupha.
Khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kubangela ukuthi bengahambi ukuyabhalisela ukuvota, ingxaki abalazo ungasitshela ngamafeature?
Baba Gandhi, abantu bayakhala. Abantu kwakuqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota. Abantu lokhu bekhala ukuthi kabaze beyivotele izani, kodwa noma bevotela i-MDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso. Isikhalo sabantu. Okunye kwesibili, abantu bakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha abantu bakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya lapho thatha izithupha bafika babuza ukuthi sicela i death certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even ibele izincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba bachonelwa abatholi kuba lento eziningi asekekhulile abale 18 years yaphezulu xa bemele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama fingerprints bese bemelela ukumelela kwabuze kuprove khona le harale lapho esikhala khona sithi sifuna i-devolution of power sinokuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu lalo ngatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo into ekhalisa abantu so into ekhona lapha yikuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani nje emnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South. Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakobulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezanu PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5 Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo. Kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umanisipala wakobulawayo. Kubikwa kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezanu PF kobulawayo nekhansili kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirowoza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umkhuba lo uqaliswe yizanu kususela kudala abafana labo umagurajar rumbira abafana abancane ngomanje sengumunye kodwa laye wayethathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha kobulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe. Sesibona umkhuba lo lokhu kuqhubeka kuqhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo yinto esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council kayisela umandla okunikeza indawo ama-vending bays lapha lawayo lelo lungelo selinyele iZANU PF yazinanzela emthethweni iZANU PF vele kayelana amandla okwenza lokhu abakwenzayo but esikwaziyo eZimbabwe yukuthi iZANU PF yenza santando njalo iphathi esenza ukuthi lizwe lethu lisole kakhulu emhlabeni ngoba ilethu kuyanga ebantwini. Yubona lo umkhuba thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu ebulawayo city council ukuthi nanzi amalungelo oluntu yalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi. Khonokho sekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yiZANU PF i-city council yinto esiyisolayo kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe ilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe nezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lokuyanga.
Manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolo?
I-city council yakobulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababe nazo. Yiyo futhi elamandla eyokunika labo abachovayo izindawo zokufakela izimota. Ngathi yiyo phela esingathi nguhulumende wobulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution. Kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidini le-ZANU PF. Yikho esesikunanzelela lapha kobulawayo. Sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba u-town clerk lamalungu e-ZANU PF babeyekethisa bedonsele ingubo esayithi ngeZANU PF. Kuba wabakhona omunye umfana weZANU PF kuthiwa nguMagura owaye lo mkhuba nalowo ukuthi uyafika ethatha izindawo benikeza abantu beZANU PF into engekho emthethweni. Waba ngumuntu okhuzwa elalela kodwa kathesi into le isimemethekile sesibona
amalungu ezanupiyo yethatha izindawo libalele sebethatha wona amandla esithi council lokhu into esiyisolayo kakhulu njalo nje ukuthi akulambusazwe omuhle laphezulu babo into ekhona ukuthi uhulumeni okhona uyabethanda benefisa ukuthi kube ngabantu abezanupiyo kuphela abasuthayo iningi ilanga
umnumzana Sweden Chirotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zeMasingo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe libizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa abophe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu. Iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukagantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balandeli beStudio 7 obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni koNthoni ngokwenda ngisemadokonye. Ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya ngithi iCovid ayikapheli, asiqhubekeni sifakeni amamaski, sanitize, sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 okhulumayo Godfrey Moyo. Mahlaba ithwale. Kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene abasekulile imangwe emathekeleni. Kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa. Ababone nje kumqabuko unkomo. Unkomo bamcela isikhali, bathe bamcela isikhali bamtrapa, sebaphila isikhali. Indoda ngoba mayihleli ilesikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda isikhali. Loko thina sithi uvuka mphakazi vuka abantu yithi. Abantu nje abaqonde bayananzelela ukuthi imthwakazi iyabakhulula ebugqilini, iyabakhulula ebugqilini. Wozani bantu bakithi, lizwe imthwakazi.
KuStudio 7 salibonani lonke basakaza bahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo linjani kundawo zonke kumakumba amanomhlaba. Hayi thina siyaphila bakithi. Sibonge nje ma abantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye siwuzwile ezindabeni zeStudio 7 lapha kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi umuntu u-under kwi-iphi part or ukuzano noma ukule MDCT but lo ochaze ngokuthi imathebelelendi ivukeka izalahlekelwa yisihlalo mhlawumbe zingabambili zisibantathu ngokohlulwa abantu abavotileyo abarejistere ukuvota inani labantu abarejistere ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abarejistere ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngamasithi siyavuma khona kasivumi futhi njalo kurayithi khona kakurayithanga ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi umuvele uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi othe chove thathe yakho imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho ethi uyibeke egcekeni ulantoza yiwina wena lapho ngoba yena uyabe kwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho awuyiboni uyifake ngaphansi kwenyawo so vele ama-parties la mbonani lapha abachova lomunye umuntu la izano izabachovisa okunye ivele sihle yaroba ke kusase eli kungcono ngoba kade sikihle yaroba yabatshela ukuthi isivele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama-teams engakangeni egroundini uhluthi hayi vele ezawina yileyi laphana nje vele uyabe ukwazi ukuthi ureferee mhlawumbe sumthengile ukuthi kabe lokuncindezele enye iteam so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikucelayo ukuthi abantu abake bevuke emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihluthiwe njengabantu besindebeleni bemathebeleleni bakwamthwakazi include Midlands sihluthiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalamaphathakini elingavotela liyekele ezinye izinto eziningi ezizalihluphekisa okokugcina siyabonga
sanibonani 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 Studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo qale khona lelapha engidabuka khona elowa bwelo ngibulisa bonke abangaziyo okukhulumayo ngungqabuko kokamkhwebu ngikhuluma ngise-South Africa eJohannesburg sanda ukubonga kakhulu umsebenzela isithenzela wona Studio 7 ukuthi lathi sizindaba ziphelele zinjalo ake sithanda ukubonga indoda yakomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga sisela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti incindezelo luyaphambili esithi lathi impela sike sizibuse sikholise izwe labokhulu bethu abasityela lona sithi qhuba ngamandla mfokamqondisi siyakweseka singapha lathi ekwele goli sithi hayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu uma i-audio yami ingafunda emsakazweni asiboni
sanibonani sanibonani kustudio 7 sanibonani kustudio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke bestudio 7 nabasakazi ninjani hayi okhulumayo ngumoyo osemathebele and south the plan 3 endaweni okuthiwa yimangwe tuze nebrunabeki hayi sibingela wonke umuntu abantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi kena isithathu eserious kanti waye isikhalanga sasi-marginalized ngale ndlela osmith bamarginalize isikhalanga izami yamarginalize isikhalanga nabostudio 7 bayamarginalize isikhalanga kanti sisithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakazwa nakustudio 7 siyabonga umbuso wezani umbuso omubi wamarginalize isikhalanga hayi ake nivuse isikhalanga nakustudio 7 sithi phambili ngezapho esivukile siyabonga umbutho wabantu izapho kakhulu lo wabantu the father of revolution is now back alive and strong siyakubonga lokho sibangilizwe ikhokhele izaphu nathi sibe ne-representation yeparliament sesikhathele kumarginalize kakhulu abantu basemathebeleland especially isikhalanga simarginalizwe kakhulu siyabonga
Salibonani njalo ku Studio 7. Salibonani mazimbapha mahle la kuyekizo zonke indawo zomhlaba. Ngithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuze lena bantu akamthwakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo. Alandeleni kodwa ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini ziloko ezinjalo. Xa lisehlile kuvotela amabandla angakini ngapha komthwakazi lihlekisa ngabo. Lifana labantu abalima emasimini abo makhelwane lihlekise nobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bani lithi lina liza kuyajoyina lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana abakhona le. Angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho. Lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lile xuku elithile lisuka ngakini. Alimboni yini umalema le South Africa ukuthi wenza njani? Libe lilokhu elibhizi lihlekisa ngamaphathakini lithi bangama-tribalist, bangama-tribalist. Lina kwenziwa yini omagalela mafa? Bayahlala bengo-deputy speaker kodwa siyakwazi ukuthi nguye u-speaker vele nguye okhulumela ibandla. But ukuthi abe ngu-deputy yilo ubandlululo lololo kaso ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu nesihlalo esikhulu. Ngeke aphakame la next year uyabe ngu-deputy kumbe uyabe ngekho. Angeke baze babe ngabantu. So nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina valaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo, amabholoho lamabhilidi, o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa, 1.3 trillion, ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Dan Moyo. Saqala ngumbuza ukuthi kambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na ikugxanguza kukamongameli Joe Biden?
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapha singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID, bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho we-America uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana le-petrol, lokudla, lezinye into ezinjalo, intengo yakhona isikhuphukile kakhulu. Kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage, ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID, the shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill a 1.2 trillion le uBiden abeyilwela. Sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhono uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure, kulungisa imigwaqo, imisebenzi yeconstruction, ama-surveyors, lemisebenzi eminingi enjalo izobenefitha kakhulu and kuzo-increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho, isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden, kumbe ikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama-Democrat. Kulalaba esithi ngama-progressives, abadimanda mostly ama-social services, ukuthi uhulumende abhadale izinto eziningi for social services, ukupromota izinto ezifana lemndeni, imizi, labantwana esikolo, izinto ezifana nalezo whereas kube labanye ama moderate democrats afuna ukuthi kubalance le business ama republicans yazivele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli so yonke into abayenzayo ku congress kuvoteni bavota against uBiden kuyo yonke into on partisan lines but umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngijike emandulo and uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu osokusele nje ukuthi akwanisi ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama-Republicans nama-Democrats ukwenzela ukuthi baphushe ama-bills abawafakayo ukwenzela ukuthi like i-Build Back Better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba yiyo ezenceda kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebelele and South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe. Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.